sizafilda ama-councillors wonke eZimbabwe jikele, sizofilda futhi ama-MPs, sizofilda futhi ama-senators. Le sazondithi bengiyo ngiyakhoza ukuthi mina abantu bonke abafuna ukungena kuma-constituencies bonke bakhona sebekhona, and kwezinye indawo siba nabantu aba-more than 6, 7, 8 abafuna ukungena ku-one constituency.
Ungabe ukhomba ukuthi ibandla lakho lilosekelo oluningi?
Hayi, kuyazi ukuthi kunjani. Amanye amabandla akhona yi ngoba bahamba bebamba abantu ngentani bebachaya ukuthi bebasupport. Bathi thina akula muntu esimchaya esisupport. Sikhuluma nje into ekhona ekuground eyenziwa ngabantu ukuthi izaphu njengephati iphele banjalo elalikhona kudala. Nxa ukhuluma ngalo nje kwampilo kunjengokuvuka ukhuphuka phansi ovundileyo ufake emasimini.
Eminye imbiko esizwayo njalo ukuthi kulokungazwisisani phakathi kwebandla lakho, kulokulwa, kulokudonselana. Likulungisa njani lokhu sesinanzelela ukuthi amanye amabandla aselungiselela ukhetho oluzayo?
Abantwana abazalwa emfundini bayaxabana ngekhaya kwesinye isikhathi. Kuyabe kungatsho ukuthi nxa sebexabene bazahlala beshilwa lanxa wena sibuya. Ungazibuya wena uzuthelwa kweyindlu sibuya phakathi kwethiyachiyana thina ukuthi sibe lawo wena ubuya. So lokhu kuxabanele kubelekaphetheni lokukhulunywa lokho into encane nje ukuthi nje amaphepha asuke athathe izinto zonke azifake phambili. But into encane nje yangekhaya engahlupheliho esilungisiwe selokhu ilungiswa nje siya phambili akula problem. Abantu bakuthiwa bayalwa sithona sonke khonapha edrobheni sihamba sonke sihlebe izinto ezinhlanganiso sonke. So ukuthi kuyaliwa ngabantwana bentombi nje abaxabaneyo besikhathane esilutshwane.
Usekelo lwebandla lakho lunjani oluqathanisa lawa amanye amabandla kuzigaba zelizwe zonke?
Amabandla wonke akhona nalawo kule irijini engikiyo yona mina kathesi akutho akula ngitho le-one area winaike siyathatha yonke into esibeke ekukhoneni esibekusekezilangeni bayakwazi labo futhi khona ibe lokucabana khona kokukhona yiyo abazama ukuthi bakufake phambili emehleni abantu bezeke ukuthi sihlale lokhu esisila into ezingalamhlebeni ethawunti khona sizaziwa kodwa kusizo kuzisikale.